Ukhuluma emhlanganweni lento lezindaba eyayo namhla uChamisa uthi ukubhoda akwenzela elizweni lonke kuvula amehlo ngenhlupho ezihlangana loZulu. UChamisa uthi loba nje uhulumende sethusela abantu lokubahlukumeza lapho betshengisela kabesabi ukutshengisela.
People are actually saying, President Chamisa, you are wasting time with these people. They are deaf and dumb.
Abantu bathi uMongameli Chamisa udlalisa isikhathi ngabantu laba kabasoze bekulalele. Sitshele okokwenza. Mina ngithi kakube lokuthula, bona bathi asila kuthula. Akula kuthula ezikhwameni zethu, asila kuthula eziswini zethu lasemendweni. Abantu bazimisele lami sengihlabela lingoma.
Uqhubeke ethi ilizwe leZimbabwe kalisoze liphumelele nxa kungela ukukhumisana umlotha, ngoba iqula lamabandla lePollard lisehluleka ukumanyanisa abantu, njalo kumgceke ukuthi abantu elizweni lonke sebefuna kusetshenziswa idola leMelika hashiya kuleli ngelasisindo. Isikhulumeli seMDC uMnumzana Daniel Molokeli wazise ukuba abantu abaningi sebekhathele ngebandla leZANU-PF.
Umongameli uChamisa ukhulumile ukuthi abaningi vele sebesithi selisiphuzele thina. So phansi ngale abantu sebedubekile. Wonke umuntu ohlala eZimbabwe yakwazi ukuthi sesidubeke kwaze kwaze. I-school fees kunengi, akuphela ukudla, kuyaswelakala, indlala kunengi kakhulu. So amaZimbabwe amaningi athi hayi, enough is enough.
Omela emathebeleni wethedwa lephalamende engwe MDC uNkosazana Evelyn Masara uthi abantu sebelinde ukutshengisela.
Ya abantu okokuqala ukuthi bakhathele, abala choice anything bajoyina, ngoba vele thina asila lutho, sivele siyasidubekela from kudala. So nxa umumo olizunje nje akula nto esizuzayo ngokuphika ukuthi lokhu asikufuni kumbe lokhu siyakufuna. Abantu bayifuna into yonke yenziwe elizwe laba befuna ukuparticipate bebe yingxenye yabo.
Kodwa omele abatsha kubandla leZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi kumele uChamisa akhulumisane nomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungisise okuhluphayo elizweni.
Ubaba uChamisa kumele ananzelele uthethe selizweni leZimbabwe akula political crisis. Ubaba uMnangagwa uthe eselula ingalo yakhe esemukela abanye abaqeqeshi ababeqeqeshelaye emncintiswaneni ka-2018 ubengathi ukuthi kule political crisis, kodwa ubesithi njengesizwe seZimbabwe wonke umuntu olokokutsho mayelana ngezombangazwe kabuye sisebenzisane.
Lokhu kusekelwe ngomunye omela inhlanganiso yabe National Youth Service uMnumzana Andifazi Banda othi bona kabavumelani lokutshengisela lokhu.
Ama-protest lawo akhulunywayo afuna ukwenziwa MDC Alliance kaNelson Chamisa, thina njengamalunga eNational eZimbabwe National Service Graduates Association iZimnasca asisoze sibe yingxenye yawo, asisoze siphatheke kuma issues awe violence.
Ezinye ingcwethi ezigcubulunga ezombusazwe zithi ukutshengisela osuke kwenziwa elizweni ngaphambilini akuzange kuzale izithelo ngaphandle kokubulalisa abantu lokulimazisa abantu ngabezomvikela. Ngakho-ke ibandla ye-MDC kumele liphume lamanye amacebo okulwisana lombuso okhona. Inhlanganiso yezamazwe angentshonalanga ezigoqela o-European Union zikhuthaza ukuba kukhulunyiswane okumqotho hashi phansi kwePollard engagoqeli amabandla wonke ezombusazwe kanye labezinye inhlangothi zempilo, njalo lezo nkulumo kumele zilawulwe yinkokheli yakwamanye amazwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.